Soku izika disenda bagu VOA Ndebele.
Sanga na kweze kuseni mtuagazi ngolesi tatu mshaka 2 kumbimbito 2022 ikama nguntunga milinku mo ezi hamba pambili.
When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving and the cost, the threats to America and America to the world keeps rising.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usemise ukuphapha kwendiza mthina zakwele Russia phezu kweMelika okuyindlela yokwengeza izijeziso zenotho esezeteswe iRussia iMelika phezu kokuhlasela kwayo ele Ukraine.
Siyakusola in strongest terms ngoba ngilesintu akunjalo.
Ibandla leCitizens Coalition for Change lisola ukuhlaselwa lokuhlukuluzwa kwemoli yelunga lalo uMboneni Ncube yena obulawe ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF yekwekwe ngesonto. IZimbabwe Human Rights Commission isixwayise abezombusazwe ukuthi bachiyane lohlakela njalo ithi amapolisa kumele alondoloze umthetho engathathi hlangothi ehlonipha amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usemise ukuphapha kwendiza mthina zakwele Russia phezu kwelizwe leMelika okuyikwengeza izijeziso zenotho esezeteswe iRussia iMelika phezu kokuhlasela kwayo ele Ukraine. UBiden wazise ngalelinyathelo kuhola elisanda kwedlula esethula amazwi akhe aqakathekileyo amayelana ngomumo wesizwe iState of the Union Address. UBiden uthe njalo uhulumende wakhe uzimisele ukulwisana lokugugudeka komnotho osokuhlasele leli lizwe kwabangela ukukhwela kwentengo yempahla lokudla ezitolo. UChris Gande weStudio 7 usipha lolu daba.
Umongameli Biden engakethuli amazwi akhe uqale ngokuncoma omele ele Ukraine kwele Melika unkosikazi Oksana Makarova obesedaleleli esithi ilizwe le Melika liza kuma lozulu ele Ukraine. Amalunga aleli dale abalisa ama Democrats konke la ama Republicans avungama eqakeza. UBiden usole uPutin wakwele Russia esithi ukubambana ukwenziwe ngamazwe amaningi omhlaba jikelele esola ele Russia le migoqo ethethwe ngamazwe la abalisa ele Melika kutshengisa ukuthi uPutin wehlulekile ukwehlukanisa amazwe kodwa wabambanisa ngamandla ngenxa yokuhlasela ele Ukraine.
Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving, and the cost, the threats to America and America to the world keeps rising.
UBiden ulandise ngemizamo yakhe yokuvuselela umnotho welizwe esithi umthetho wakhe wezemithelo wanceda kakhulu abampofu. Kulo wafakwa nguhulumende wedluleyo esithi lo waphathisa ingcosana nje yabantu abavele bele mali enengi. UBiden uthe uzajezisa amankampani azakhweza intengo yempahla lokudla ezitolo mahlayana efuna nje ukuthola inzuzo.
We meet tonight in an America that has lived through two of the hardest years this nation has ever faced. The pandemic has been punishing, and so many families are living paycheck to paycheck, struggling to keep up with the rising cost of food, gas, housing, and so much more.
uBiden uthe uhulumende wakhe usesungula imisebenzi eminingi kungakhathalekile lokuthi ilizwe lomhlaba jikelele uphakathi kobhubhane lweCOVID-19.
That's one of the first things I did as president was fight to pass the American Rescue Plan because people were hurting. We needed to act and we did.
Ukuhlaziya amazwi kaBiden siqoqele ucubungula ezombusazwe uNomzana Dan Moyo.
Imisebenzi emitsha ecreateweyo over 500,000 jobs. So angivumelani mina lokuthi umnotho weAmerica uyawa. Engingakutsho ukuthi ngiyakubona kusenzeka ukuthi intengo zezinto nje ezifana lepetrol lokudla lezinye izinto ezinjalo intengo yakho isikhuphukile kakhulu. Ende kodwa inflation le siyazi ukuthi ikhozwa yi-supply chain shortage.
Ngimele iStudio 7 ngoChris Gande ngiseWashington DC.
Ukuhlaziya amazwi kaMongameli Biden sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Tim Moringa.
Yes, he is really State of the Union address yenzwe ngupresident uMongameli welizwe Biden lapha. Hayi, into aqakathekile ayikhulumileyo is ukuthi iUnited States lama Western nations iNATO yonke babambene ukuthi bakhiphe lokho okuyenzakalayo eUkraine okwenziwa ngumnumzana Putin ukuthi bayekele ukuhamba bayethatha ilizwe labanye ngamandla. Sibonile uPresident Biden ekhuluma echuchisa abantu bonke beUkraine ebanika le encouragement ukuthi iUnited States layo is behind them all the way because banika isupport financially le military equipment. Engubonayo oqakathekileyo lapha is ukuthi one thing that has happened is in NATO the United States have come together stronger and bafake ama sanctions to ama oligarch eRussia wonke and then bakeep ama bank from the SWIFT system le letter ukuthi abantu badile in private business all over the world. Bafreeza ama-assets wonke e-Russia bathe 630 billion war chest ukuthi bayabhadlanaza e-Ukraine. Ukhulume ngendaba yokuthi abantu abanjengo-Putin or ama-dictators, they will never stop ma abantu bengarespondi force by force.
Ungathi kuyini okuqakathekileyo okumayelana ngomnotho akukhulumileyo?
Umongameli welizwe uthe yena kuqakathekile ukuthi amakhampani or ama-corporation afake ama-cost abo phansi. Yikho okukhoza khona i-inflation. Wathi yena ukubhadala izisebenzi imali encinci is not the answer, but ukuthi baphenduse wonke ama-manufacturing plants ayesehambe overseas.
UMnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selisole ukuhlukuluzwa kwamalunga emuli yomsekeli walo uMnumzana Mboneni Ncube yena obulawe ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF yekhwekhwe ngesonto. Udadewabo kamufi uJudith Ncube utshele iStudio 7 ukuthi bathe bebuthene esililweni izolo bahlaselwa ngabesilisa abacatshangelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO baxotsha abantu bonke endlini okugoqela umfelokazi besithi yibo asebekhokhela uhlelo lokubekwa kukaNcube njalo besithi sebethatha isidumbu sakhe. Le yinto esolwe kakhulu ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC lona elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Felix Magalela Mafaspanda esithi leli lihlaso.
Chamisa kakhulu ukuthi abantu abafelwe isithanda sabo ngumntanabo okubuya bonabo futhi abacabangela ukuthi yibo abenze into enenkeme njalo ezihlukuluza isidumbu. Yikho ke thina njengebandla ke sisisi siyakusola in strongest terms ngoba ngithi lesintu akunjalo. Sonke sikhalelane amapholisa lomthetho lawo edlala indima yawo. Sibona ngani sebefuna ukufihla ubufakazi bepostmortem. Ngoba sifuna ukutshontsha isidumbu bahambe naso lapho abangasifihla khona kwenzele ukuthi ubufakazi bungasatholwa kuhle ngumthethwandaba.
Lithi ngendlela uhulumende aphathe ngayo udaba lokubulawa kukaNcube ikakhulu iZimbabwe Human Rights Commission kanye leNational Peace and Reconciliation Commission.
Kujayelekile ukuthi abantu abakhethwa besiyasebenza kuma-independent commissions njenge-Human Rights and Peace Reconciliation lamanye ama-democratic independent commissions kukhethwa izikhothamathi ngoba siyakubona ukuthi iparlamenti iyakwenza ama-interviews umongameli sephiwa ithuba lokukhetha abantu labo abakhethwe iparlamenti njalo sile mbali ukuthi uma kule dictatorship kule ntando kayiphikiswa bonke labo abasebenza kuhulumende basebenza bekuvikela impilo yabo. Into esingani siyayibona akula independent commissions eZimbabwe as long as izani sabusa. Njalo sibona ngani izani sitsheliwe ngama-CIO ukuthi bazaluza i-by-election baphinde baluze i-2023 national elections. Sebefuna ukuthi benze udlame kwenzela ukuthi ba-declare state of emergency bahle bavale ama-elections ngoba sasiyakhumbula umonzoralo mnangagwa bangani balesivumelwano ukuthi benze i-GNU.
Ngomgqibelo uChamisa uzaba lo mhlangano kobulawayo ofana lalo abelawo ekhwekhwe lapho kubulawe khona umsekeli wenu. Liza bavikela njani abantu bakobulawayo?
Umsebenzi wokuvikela uzulu ngamapholisa constitutional kodwa sivunyelwe njalo yi-constitution ukuthi i-self-defense. Ungabona susekhoneni lawe uvunyelwe ukuzivikela. Asifuni imbali yokubulalana ngoba singabantu banye. Singaze sihlukane ngombono wepolitics kodwa singamaZimbabweans, one nation, one people.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla likamnumzana Nelson Chamisa eleCitizens Coalition for Change. Kusenjalo kulabasolwa abahlanu abamiswe emthethwandaba kamantshi izolo beseteswa icala lokubulala uNcube kanye lokubangela udlakela. Amapholisa ayebophe abantu abalitshumi lasithupha kodwa abanye bakhululwe kungelacala abalethesiweyo. Sehlulekile ukukhuluma lomkhulu wabacuphi umnumzana Isaac Moyo. Ikhomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission isixwayise abezombusazwe ukuthi bachiyane lokuphehla udlakela. Kumbiko ewethu leizolo likhomishini ithe ikhathazekile kakhulu ngodlakela osolumemetheka kulezinsuku ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections. Lombiko uza ngemva kodlakela oluqhamuke emhlanganweni oqhutshwe ngumkhokheli we-Citizens Coalition for Change. Umnumzana Nelson Chamisa ekhwekhwe ngesonto lapho okufe khona umlandeli webandla lakhe umnumzana Mboneni Ncube ngemva kokugwazwa ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF. Kodwa njenge Peace and Reconciliation Commission ethule owayo umbiko kuthange layo isola uhlakela iZimbabwe Human Rights Commission ayizange ikhulume ngokubulawa kukaNcube. Ixwayise amapolisa ukuthi elondoloze umthetho engathathi hlangothi njalo ehloniphe amalungelo kaZulu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Nxa ngikhangela amakhomishini lawa ngendlela ayethula ngawo udaba lolu oludlakela olugcine lusenza ukuthi sibone omunye echiywa ngomphefumulo wakhe, kuyinto eqakatheke kakhulu ukuthi udlakela alukhulunywe njengokuba lunjalo ukuthi alulunganga njalo lubuyisele ilizwe lethu emuva njalo lisilethela izinto ezimbi phakathi kwesizwe sabantu baseZimbabwe. Njalo akukula nto enhle eyake yahlonywa ula esuka phakathi kodlakela. Amakhomishini la kade kuqakathekile ukuthi bakubeke kube mgceke. Engazi ukuthi okunye mhlambe osukusuke kwenze ukuthi bagcine mhlambe bengathi abagxeki ukuthi ngibani oyenzeni, babe sibekhangelela ukuthi kungenxa yokuthi izinto elizweni lakithi eZimbabwe uhlupho lapho lukhona ukuthi kwesinye isikhathi noma ungazi uyibona inkomo iseqa umgwaqo uyibona ukuthi le nkomo leyi ungabe uyadinga umnikazi ayithinta ayibuyisele esibayeni ukwenzela ukuthi inga zichayizwe izimoto emgwaqweni. Omunye umuntu sengajika athi into ekhulumayo is political motivated. So engibona ngathi basuke babona ingathi bengagcina sebengathi sebechaza ukuthi mhlambe ngabantu bakachamisa bejayeke ngabantu bezana uPF, mhlambe kuyabe sokungathi they entrenching themselves edabweni lezepolitiki kukati bona bengabameli abalwela amalungelo oluntu.
I-Human Rights Commission Dube ixwayise abezombusazwe ukuthi bachiyane lokuphehla udlakela. Okungamazwi aza ngesikhathi uChiwenga echothozwa ngabanengi phezu kwenkulumo yakhe yokuthi ibandla likaChamisa liyintwala ezacholwa yiZanu PF. Isingathi likhomishini ikhuluma kanye ngoChiwenga lapha yini kumbe bayahlanganisa loChamisa njengoba abezanu labo bekhala ngokuthi uChamisa laye uphehla udlakela.
Inkulumo le ibikhangeliswe kakhulu kibo abakhokheli abezombusazwe ikakhulukazi laphana umnumzana uChiwenga kanye nomnumzana uNelson Chamisa ukuthi inkulumo lezi abazikhulumayo nxa zisiyathontela kubalandeli babo ziba lomthelela omubi kakhulu ophehla udlame olugcina lusenza ukuthi abantu balahlekelwe ngumphefumulo. Kade bekhuza nxa zonke zombili eseziye zabandakanyeka endaweni zodlame njengoba sikhuluma kukathesi ukuthi abanye sebechayiwe abanye bayathembisa labo ukuthi bazochaya. Kukathi ilizwe alikaze lahlala lanzinza ngendlela efaneleyo nxa kukuthi abantu behlala njalo nje bethembisa izikhali. Ilizwe leZimbabwe lilizwe esikhangela ukuthi lilizwe elabantu abafundileyo kakhulu, abantu abakwanisa ukusebenzisa i-common sense, abantu abanga-optive for izinto ezile violence. Indaba ye-violence yindaba esetshenziswa izidlova, izo ezigcine zidecide ukuthi zisebenzise into ehlanganisa i-violence engasiyakhiyo esidilizayo.
Umnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi umtshutshisi omkhulu kahulumende umnumzana Gumbira iwotsi usetshiye umsebenzi ngoba ubengezwa kuhle. Kodwa linkundla ithi njalo abazi ngokwenzakalayo bathi uwotsi engaba etshiswe umsebenzi ngoba ubengasafunakali. Ikroniko ithi kulabafundi beZimbabwe abalikhulu lamatshumi phose amabili 118 asebencediswe nguhulumende ukubalekela impi yakwele Ukraine bayaphephela emazweni agoqela iRomania, Hungary, Slovakia kanye lePoland. Leli phephandaba lithi abafundi laba bazaphindela eZimbabwe kusikhatshana esilandelayo. Yo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ku studio 7 ivuka njani? Hayi, namhlanje ngizibulisele kuphela abasebenzi bethu esabaqhatshaba esithwele izindaba zethu. Sizizwa sizo zonke ngesikhathi esifaneleyo ukuthi abengakhathani. Bephethwe laphana oyabe bayedidiyela uhlelo lonke. UVO Ndebele ubaba laphana. Umdidiyeli wehlelo bese ngibulisa lo Ntunga Nkomo, Ntunga Mili Nkomo no Chris Gandhi laphana, lo sithandekile emhlanga. Bese ngibulisa futhi no Ezra Chisa Sibanda, sibambeni Chisa Ezra lapho Mdawini, Thuso Khumalo sibambeni madoda, Mlondolozi Ndlovu na Albert Ncube, Gift Dube. Hayi, siyabonga khonapho mama bathabile. Umasuku laphana la Astensia Ndlovu, lo Mavis Gama, lo mama laphana wakoTembe, lo mama wakwaJeremia, lawe Kelvin Moyo, asibambeni madoda. Bese sidlula laphana siya kuDifa Dube, hayi asibambeni laphana oyifidlela Ncube labombuso ofuzwayo Ambrose Sibindi, Dingizulu Macaphula, lawe Rejoy Ngwenya, asibambeni madoda. Sinesizwe zemidlalo laphana esingakatholi kahle, sizwane ukuthi FIFA ibasuspendile manje, angazi alikasitsheli kahle laphana Josepha Njanji, naye Mqondisi Dube sicale sitshele bakithi ukuthi uhamba njani kwezemidlalo. Ngiyabonga.
Sokubuya njalo ngiphinde kufakenye audio ngesikhathi esifishane. Okunye into esifana sikuzwisise ukuthi esinye isikhathi nasikhuluma ngomuntu osemthubeni sokungathi sikhuluma ngomuntu womndebele. Aba nangasisho into esemashonane nawe esemashonane nabahlukene ngemhlobo yabo bayazazi ukuthi bahlukane kanjani. Esikhathini esemathubeni siyakwazi sihlukane ngemhlobo ekhona emathubeni. Semasikhalela ukuthi akubuse umuntu okhona emashonane ake kushintshe khona emashonane bebuse omunye labo abazamkhetha bona. Nathi ngabe emathubeni emhlobeni yonke lekhona amandebeli, amaenda, amasuthu, amatonga, amaxhosa. Wonge le mhlobo ekhona amana amakhoyiseni, wonge le mhlobo ekhona, one of them ngasimbona la ekuposition enamandla ezabelweni zasemathebeleni. Yiwe nje sikhalelayo, asikhalele enye into, asihlukanise umuntu, umuntu nomuntu kakhululeke endaweni yakhe. Abantu nje please sicela bazwisise khona lapho ukuthi umuntu nomuntu kakhululeke endaweni yakhe. Manje sicela amazwe yini, sikhutshwa yini, ungabheka ukuthi endaweni zethu imisebenzi ethathela amashumi noma imali ingekho, kungabe siyasebenza present downs ngoba umsebenzi indlela futhi okuyimpu indawo zethu sizithuthukise okwemnotho yazo indawo zethu.
Salibonani lonke, salibonani kustudio 7 kanye nabasakazi kanye nabalaleli. Igama lami nguThayi Ndlovu, ngithi phambili lobani luchamisa kulizwe leZimbabwe. Chamisa abantu bahlale kahle eZimbabwe, sibuyele ekhaya siyehlala kahle.
Ngimingelele Gandhi nabalaleli labasakazi bonke, ngibonga kakhulu ukudlulisa imilayezo kubantu. Bakhona abantu abasesemuva laphana esibhekelele ukuthi ngabe bengavuleka amehlo lendlebe zizwe zibone ukuthi ilizwe limi njani. Akula enye iphathi ezaletha ukuhlala kahle besides izaph. Ngoba wonke amaphathi azaletha ukuthula, but welcome to emalini. Yonke into kuzoba yi-barely check ngoba izikhiye zemali yeZimbabwe ziphethwe yizapho, ngoba imali yeZimbabwe iyasayinwa ngegama likaJoshua Qabukonkomo, okuyikuthi ikhanda layo elisemalini okufanele libe lapho ngelikamqabuko. That's why Mugabe wanqabela ukuthi ingene leyo mali, wayenzwa ama-barely check naye, kodwa akhe ayengcono ngoba wayekwanisa ukulawula abantu bakhe emhlabeni. So yikho kuyenza futhi ukuthi ulungelo loluntu eZimbabwe lukhanye futhi lusiya phambili ngokuncindezela ulungelo loluntu. Votela izaphu uthole ukuhlala okugxilekayo okunesineke.
Siyabonga msakazo ukuthola ithuba lokuthi lathi sitho okuyimbonyanyana wethu. Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi le indawo akulambono olahlwayo, akulambono obekwayo, yonke nje imbono mihle. Okuqakathekileyo kukho konke ma opposition ikungathethisi ukuthi unganyanya isigqoko somunye umuntu khonele eceleni uhlanze uthule uzama ukuthi uhlanela iwahlanza isicelo sami lesi ukuthethisa kayisikho ukukhupha umuntu evotini kuba ufaka umuntu omfuna evotini lingananzelela siba lama-spoiled paper amaningi kakhulu sendlale ku-polling agent ukuvotiseni since yaqalisa i-opposition umuntu uyavotela umuntu omfunayo afake u-ex wakhe ngithi uxa athi kulo angamfuniyo abhale inhlamba phezu kwakhe iphepha laselibiza ukuthi i-spoiled paper umuntu oyimbulu ukhithwa ngoxa kuphela uxa wakho uqakathele kwedlula ukuvula umlomo asifakeni uxa sithule sikhiphe umuntu esingamfuniyo sifake umuntu esimfunayo ngoxazwi lingathethisi imbatho yomunye lingathethisi ibandla lomunye khuluma ngokwakho ungakhulumi ngokwakomakhelwane siyazi enyama endlovu lapho into elithenjisiwe futhi lesatshiswa inkulu thina uyasingamaqhawe sangena kusesenzima la and uchamisa uyalikhulula lelizwe uyafuna awufuni lo nyaka chamisa thethe mina engikhulumayo angazi abangazi bangazi ngiseavuka ngumama oyisikhulu
sanibonana emsakazweni Studio 7 siyaqhika ngani ngathi ngayibamba kanjalo siyabonga ngithanda ukubonga kakhulu abantu bakithi ngathi sebengathi babona ukukhanya nge-CCC ukuthi leli bandlela ukuholwa ngonesengishamisa ma wonke bengakwazi ukuthi barejiste bambe wokuvota bazalibona ukutshentshwa ngoba izandla zikashamisa ziyabona ukuthi zimsulwa akazange ayichithe ngisho igazi so uma sonke singamxhasa sibone ukuthi siyophelelaphi izanup f lesingakwazi ukuthi sesiyikhiphe ngemva kweminyaka engaka abantu abithi hlupheka ukuhlukumezeka amazwe wonke labakhona siyabonga kakhulu ngathi sabambisana sonke sibe munye sihambe sonke ngokuningi siyovotela kukhosi I think uchildren wabakhona siyabonga ngosidumo lethu
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Siziphethe ngezivela kwamanye amazwe. I-AP ithi iPhalamende yakwe-Libya ivotile izolo yapasisa uhulumende ozaphatha intambo okwesikhatshana okulinyathelo elilakho ukubangela ukuthi amanye amacele alwisanayo kulelo lizwe abumbe ohulumende bawo abazimeleyo. I-Voice of America ithi abafundi bakweleGhana abedlula amakhulu amahlanu 500 ekade befunda kwele-Ukraine sebephindele elizweni labo ngemva kokuhlengwa kulandela ukuqhamuka kwempi kwele-Ukraine. Sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lisola ukuhlaselwa lokuhlukuluzwa kwemuli yelunga lalo uMboneni Ncube yena obulawe ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eKwekwe ngesonto. Abacatshangelwa ukuthi ngama-CIO baxotshe imuli yakhe endlini izolo bathi sebethatha lesidumbu sakhe. IZimbabwe Human Rights Commission isixwayise abezombusazwe ukuthi bachiyane lohlakela njalo ithi amapolisa kumele alondoloze umthetho engathathi hlangothi ehlonipha amalungelo kaZulu. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden wethule umbiko wakhe obalulekileyo owe-State of the Union kumahola asanda kwedlula lapho asole khona ukuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia njalo wathembisa izizalwane zelizwe lakhe ukuthi uhulumende wakhe uqhuba inhlelo zokuqinisa umnotho. Kwanele mtwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.